ibandla lentwala Republic Party liberali mhlaka 29 February eChabalala Hall i-organize yibulawayo province isebenzisana National Organizing Secretary ubaba uPatson Cawa. Imposti yangikhona ukuthi it's part of the restructuring of ama-district ethunjwe nenhlanganiso yemthwakazi Republic Party. Njengoba nalesazi ukuthi ngo-2023 bekukhona ama-elections and currently ibandla lemthwakazi Republic Party lifisa ukuthi lenze ama-structures kuma-branch nakuma-district nakuma-provinces wonke in preparation for u-2023. Kukhangelwe ukuthi kusetshenzwe koBulawayo kuphinde kusetshenzwe emat north lemat south kusetshenzwe lasemidlands ukuze kuqinise ama-structures.
Sesikhangela lona ibandla lakho lemthwakazi Republic Party liqine okunganani okwakhathesi, lokhu liqhuba yini inhlelo zokukhankasela abantu bemathebeleleni le-Midlands njengakuqala?
Kakhulu ngomnyaka ka-2018 asizange siyenze enough ngoba isikhathi sokukhampena sasithi lutshwane. So njengakhathesi u-2023 esethethajana sikhangelele ukuthi si-improve in terms of i-occasion i-voter numbers ento esizazithola ngemva kokhetho lama-amendments lawa matsha akhona we-constitution kutho ukuthi ngisabatha ngokunye kwezinto esizobe sikhuluma ngazo sibonise abantu ukuthi uhulumende lo akakhulumi iqiniso ezintweni azenzayo ngoba nanku phela usefuna ukutshintsha i-constitution engakayisebenzisi vele lokho yangenayo ngo-2013 kuzofika namhlanje yaka-implementwa imfuno kodwa nango uhulumende sefuna futhi ukutshintsha i-devolution of power yiyo abantu bakithi abayilela akabazi uhulumende uyala ukuthi ayi-implemente istebe ifuna ukuyitshintsha ingakasebenzi okuyikho kwenza thina sithi njengomthwakazi okungcono ukuthi simele sodwa yabantu bakomthwakazi.
Kodwa lingathi umphakathi ulamukela njani njalo libona ingani kathesi inani labantu abalivotelayo lizakhuphuka?
Ye kathesi ngenxa yokuthi izigwenxa ezikhona phakathi kwe-ZANU-PF le-MDC zenza ibandla lethu libe sesimeni esingcono nxa kuqathaniswa nalapho esivela khona. Sikhangelele ukuthi kuzaba lomahluko omkhulu kakhulu sibebe siya kuphethulo ka-2023 ngoba abantu sebeqalisile ukunanzelela umahluko lokuthi ibandla leli yilo elimele izifiso zabo ukwedlula ezinye zonke lezi nhlanganiso ezikhona especially lezi ezivela ngase-Ara.
Libona ingani yikho okuhlupha abantu bemathebeleleni le-Midlands kuyini?
Ungananzelele okuyikho isikonkela sendaba yokuthi nxa sikhangele ngendaba zemsebenzi kumele athathe abantu abavela kwezinye indawo bezothatha imisebenzi ngapha koBulawayo bezothatha imisebenzi emathebeleleni at the expense of abantu bakhonapha kulezona lezinye indawo. Njalo futhi endabeni zokudla njengoba sonke sizazi ukuthi kuyalanjwa lapha elizweni uhulumende unika abantu bezamphiyo kuphela. Sinamathimba lapha, sinamamayini, izimpilo eziqakathekile ezifana nazo nalezo okufanele ukuthi abantu bakithi ngabe babenefitha kizo. Kodwa uhulumende uyahamba futhi ayoletha abanye abantu abavela emashonaleni bebuye ngapha kube yibo asebebenefitha out of ama-natural resources esilawo wona lo mhlubulo. Yikho kwenza ukuthi abantu bakithi bazithole bedubeka njalo inotho yabo ikhithwa lapha isiya khona le mashonaleni akula lutho abaluzuzayo bona oluba empowayo izikolo kazi yakhiwa amakliniki awayakhiwa kodwa imali eningi isuka lapha isiya khona.